Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleri tupa lukubonga ujonga kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lweshona. Olamukela njengabule nkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 Nkwenkwezi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama committees la kumele afike kulelo banga zwisise ukuthi sizama ukupromota itolerance ama journalists ngayise emsebenzini awahlonitshwe ama committees kumele sifike njalo khona apho siyathokoza kakhulu ukuthi ama police asetshenzile labo isifiso sokusebenzisana nama journalists
ngaphambilini kokunanzwa ku World Press Freedom Day usasa ingcwethu zokwethula kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusese kunenge ukuvele kumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Thina injongo yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zelifani in particular or emathebelini sithenga lezo zithelo izakhamizi kodwa siyaqala si-analyze ukuthi ama-federal asiphathela wona alungile ka-akhim before singawa-proces sisebenzisa ikuthi yonke kasiyikhali lokokubuza esikhiya ukuthi ama-adjective.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela umnyi umviyo lezinye ukupheka ngazo amnamnedi ithi sicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomndeni yomvukela kweleSudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethula kwentatheli zindaba zithi eZimbabwe kusese kunenge okumele kwenziwe ukuze intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Lokhu kuphuma ngaphambilini kokunanzwa kosuku olweWorld Press Freedom Day kusasa. Abenhlangothi ezijeneyo zokwethulwa kwezindaba bathi isimo sokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile sesiba ngcono nxa kuqhathaniswa leminyaka elishumi lanhlanu edluleyo. Mavis Gama usethulela lolutaba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ilungelo lentatheli zindaba bathi lonyaka zibe nganeno izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yamalungelo entatheli zindaba eyeMedia Institute of Southern Africa uNqaba Machazi uthi lanxa sekunganeno ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba elizweni kunenge okusamele kwenziwe.
Asikwazi ukuthi siyangabe ngoba sikwazi weZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa, bengatshaywa, beekele besenza umsebenzi wabo. Ngile themba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe, singakhuluma kathe singengazi okuzayenzakala phambili.
Okusekelwe ngeyinye intatheli zindaba esebenza izimele uNkosana Dlamini.
Kunoma kulale mizamo kodwa siyabona nje abafana abasesipholiseni abalezikhundla zaphansi baqhubeka kahle ukuluza intatheli zendaba otshengisela ukuthi hayi ngezinye indlela ilizwi kalifiki ebafaneni laba. Laba abasebenza bephansi esingathi ngama-operatives, ama-constable, ama-sergeant. Kodwa yebo siyakubona bayazama kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, ZMC, uGodwin Phiri. Laye uthi kunengi osekuthe kwaguquka nxa uqathaniswa laseminyakeni yangemuva.
Kumele singezelele ukuzwisisana kuma-communities ethu. Ngibona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama-communities la kumele afike kulelo banga zwisise ukuthi sizama ukupromota i-tolerance zange uphoromotha ukukhulumisana kuhle ama-journalist nayisemsebenzini awahlonitshwe ama-communities ethu kumele sifike njalo khonapho. Siyathokoza kakhulu ukuthi amapholisa asetshengise labo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama-journalists befeza lowo msebenzi ukuthi ama-journalists akhululeke abe protected nayisenza umsebenzi wabo.
Okusekelwe yisikhulumeli samapholisa elizweni u-assistant commissioner Paul Nyathi othi ukuxoxisana phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo yiyona kuphela indlela yokulungisisa lolu daba.
Ngesikhiwa sito ukuthi sonke sisebenza sikhangele i-one constituency, i-public uZulu. But ukukhulumelana kwenza ukuthi sisebenze sonke ndawonye, sisebenze kuhle. Njalo ngaba la ma-challenges siyabambana sonke siyenze lokwane sithina i-engagement.
Umeli wamathebeleland South edalela ephalamende elilunga lekomiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko, i-Portfolio Committee on Information, Media and Broadcasting Services, unkosikazi Esther Nyathi uthi umsebenzi wokwethulwa kolwazi lentathelizindaba sekulethe inguquko enkulu kuZulu ikakhulu owasemaphandleni.
Isikhathi esiningi abantu bebekhala ngokuthi nxa umuntu engaba lomonakalo ekhala ke sabe ukuthi abantu abanjengama-journalist babuye ekhaya lakhe bezebuzisisa ukuthi ngabe kwenzakaleni ancediseke. Kodwa lamhla nge-information esihambile izolonke umuntu wonke esefisha ukuthi ngabe ukuthi kungenzakala loba lulutho esigabeni athole abantu abangaluthatha lolo daba balufake kumphakathi wonke umuntu akwazi ukuthi esigabeni sinje kwenzakale lokhu nxa kukuhle bakugobhe nxa kukubi kukhuzwe.
Imisa Zimbabwe inanze ilanga le-World Press Freedom Day lamhlanje ngokuba lomkhosi owenzelwe eMonomotapa Crown Plaza Hotel eHarare phansi kwendikimba ethi Freedom of Expression as a Public Good, Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Emkhosini lo abemisa Zimbabwe bathela nxa seyaguqulwa eminye imithetho ebikade incindezela imisebenzi yentathelizindaba bathi kodwa ikhona emitsha eyalungiswayo efana lowe-Cyber and Data Protection Act elakho ukuba ngumgoqo ekusebenzeni kwentathelizindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigugela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ukuze lipheke utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Lokhu kulandela ukubukiswa kwamanamnede aphekwe ngezithelo zeganga embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ogqitshwe ngomgqibelo owedluleyo. Inkampani leyi egcwele elupane ithi iyajabula ngendlela abantu abamukele ngayo amanamnede la, njalo izasebenzisa imibono yababukayo labachothozayo ukuzithuthukisa. Amanamnede la wona asembodleleni ezilotshwe ukuthi mnyi juice, mtshwankela juice, lemviyo juice ayindaba egudwini enkundleni zokuxhumana ezibalisa iFacebook leTwitter, lapho iningi labantu elitshayela ihlombe linkampani lesithi linyathelo elihleleli njengoba iningi selijwayele ukunatha okulungiswe ngezithelo ezingayisizo zendulo. Kubikwa kungokwakuqala ukubana kube lenyathelo elinje elizweni. Umnumzana Mgcini wethu Mazula ungesinye seziphatha amandla zalenkampani uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 echasisa ukuthi bancediswa yiZimtrade, uhulumende, inkampani ye-African Food Revolution kanye lezakhamizi zeluphane.
The response abantu was very good. Sijabule kakhulu, ibinhle kakhulu, njalo bebekhona abanye abe-criticize afodadwethu ukuthi lokho kuyasinceda ukuthi singazama ukuthi silungise lapha nalapha okungani kuyasilela abantu angani abakujabulelanga. Kodwa overall response kukhanda kwabajabulela abaprodadwethu. Maybe ngingakhuma amafitshane ngekhampani yethu ukuthi sisukela ngaphi njalo sisiya ngaphi. Ikhampani yethu isungulwe ngo-2019 lapho besixhase khona i-African Revolution. Thina vele besijonge ukuthi si-traine ama-farmers ikakhulu ayelifane ngalokho sibizwa kuthiwa i-value addition yesilungu, sikhangele ukuthi benganonisa njani ukudla kwesintu in particular sesiphathiseka kakhulu ngohlelo lwama-parliament okuzothiwa education 5.0. Sinqedakele ngokuthi sikwanisile ukuthi sihambe siyeza ama-experiment ethu eLupane State University. Sithe sisaphezwa khonokho izintredi yabuya layo chasa yasinika i-technical advice ukuthi nxa sifuna ukuthi ama-stedazethu ikakhulu ithile sesake siyeza ukuthi singayisota njani. Njalo baphinga namatitala amanye amadata ukuthi singakwazi nokuventa i-induced production, yikho esesikhona manje.
Kahle kahle liwapheka njani amanamnedela njalo alengezeleli okuningi okungaphazamisa isimo sawo kumbe okunambitheka kwawo? Liwakha egangeni, liwaphekele ngaphi njalo ahlolwa njani ukuthi alungele umphakathi?
Thina injongo yethu ukuthi siphakamise izakhamizi zeLupane in particular or eMakhelelen. So esikwenzayo sithenga lezo zithelo izakhamizi, kodwa siyaqala si-analyze ukuthi amafederali asiphathela wona alungile aclean before singawaprocess. Thina sisebenzisa ifuthi yonke siyenze i-product yethu kasiyifaki lokho okubizwa ngesikhiwa ukuthiwa ama-additives. Njalo ngiyengarevila i-secret ye-company ukuthi siprojusa njani ama-juice, but amakhitshane kasifaki ama-additives, siyenza ama-natural juices. Uhlelo lwehulumende olubizwa ngeEducation 5.0 luyasivumela ukuthi sihambe kuma-innovation hub ema-university aduze lapho esenzela khona, siyenze ama-experiments ethu kwalamhlawulo esiyikhiphayo. So esiyenzile ama-experiments ethu, siyayenza ama-experiments njalo si-checka i-quality of our product.
Ikusasa yes lizawathengisela njani abantu bonke labangaphandle kwelizwe?
Ikusasa yethu khanya inhle kakhulu ngoba sibase igada lohulumende elibizwa kuthiwa i-Intrade. Liyasincedisa kakhulu kunye advice ukuthi ngathina i-sporta kufanele si-improve ngaphi langaphi i-product yethu, yikho esiphathiseka khona kakhulu. Yikho esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi si-export ama-product yethu ku-diaspora, ngoba sikhanda kuma-social media lapho ogoqela u-Twitter nabo-Facebook bekhanya bebathakazelela belesifo sokuthi bewathethe lawo majuice.
Sikhuluma nje athengiswa ngani?
Okwamanje siwadingisa kwi-restaurant eku-Robert Mugabe no-9 Avenue, yikho atholakala khona for now. Kodwa kuvikileza sizozama ukuthi siwangeze emabhalisini amaningi ey'tolo eziningi. Bengawathola embali mole kule shop okubizwa ngokuthiwa yi-Handi okuyi-restaurant lapho kulokudla khona okuthengiswayo, okudla kutheleyo okuthengiswayo, yikho okutholakala khona ama-juice ethu for now. Imbodleleli lodwa lingarenja ku-$0.80 kusiya ku-$1.
Sibone imbodlela enkudlwana, zikhona yini ezincinyane?
Zilama-500 mls, lama-375 mls amancane, siphinde sibe lamambodlela amakhulu e-75 liters.
Yiziphi izithelo elilazo?
Okwamanje silomviyo, silomnii, silomtshwankela.
Uthe alengezeleli okubizwa kuthiwe ngama-additives ngesiNgisi, kuyini elikwenzayo ukuthi anambitheke la manamnet?
Amanamnet antavele elethukela lawo, so sisebenzisa lelo thukela elivele likhona enamnedeni, yiyo kwenzakala isibukale kunambitheka okukhona.
Lo ngumnumzana Mgcini wethu Mazula, omunye weziphathamandla zenkampani ye-Veggie Guys, ukexoxa ecingweni lapho losithandekile emhlanga we-Studio 7 eseLupane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan, so kusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto sokuthi bake beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela zokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba United Nations ithi kulabantu abedlula kancane ingxenye yesigidi 580,000 abakhangelelwe ukubaleka kwele Sudan ngenxa yempile. Abezindaba abe-Reuters babika kubana kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 330,000 ababalekele imizi yabo abahlala egangeni. Sikhuluma nje lezihonqweni eze-United Nations kulelo lizwe. I-UN ithi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 bakhangelelwe ukubalekela kwamanye amazwe besiyadinga ukuphephela kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kusenzakala konke lokhu eleZimbabwe libika lokhu elizama ukuhlenga abantu abathathu abalokhu bese-Sudan. Kunje selihlenge abangamashupi ayisithupha lantathu 63 asebefikile eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Awokuqala ukuthi sibonye uhulumende weZimbabwe ngokuzama umzamo ukuthi abantu bakithi besuswe endaweni lapho kulempi eSudan. Sithemba ukuthi bazasebenzelana lamanye amazwe. iSouth Africa yakhipha abantu, iNigeria yakhipha abantu ukuthi laba basele bakithi bephume kulo mumo wempi.
Yes, siyabona njalo impi le iqhubekela phambili kona ngale kweSudan. Kozalwa nkomoni la.
Ha indaba yeSudan le ikhanya nzima. Nxa ubona abantu bekhanya belamandla, belegunya lokuthi kuzasetshenziswa imbobho. Sike sabona kumabona kude amasocha inxa zonke. Ngabantu abazimiseleyo abathi balwela into abayikholwayo. Kodwa nxa ulisana labantu bakini ukuthi uthathe umbuso. Utshengisa ukuthi kule problem kakhulu. Siyazi ukuthi iSudan yacina ibhazukile kwagcina kusiba the South Sudan the Sudan. Singazi ukuthi izabhazuka yini futhi, kodwa ukhanya ngani bonke bafuna ukuthatha. So sithemba ukuthi laba abazama ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane imlotha kuzayenzakala.
Ye, kodwa siyakwazi inxa kule nkunzi ezimbili esibayeni akula nto engahamba kuhle nalo. Pho-ke umlamla nkunzi lapha uyavelaphi?
Amazwe la amazwe amakhulu njalo amazwe alemali ahlanganisela o-United States, o-Saudi Arabia abaseduzane khona ngale ukuthi le ndaba zenkolo ezesimuslim lesi bangani bakhole into efanayo. Sithemba ukuthi bazathola indlela yokuthi bekhulumisane lama-general lawa. Into nje vele ukuthi amandla akumelanga ebe kuma-general, amandla kumele ebe sebantwini ngokuvota. So kuba yiproblem abantu abalembobho nxa kuyibo asebesithi sebebusa. Abantu abalembobho kumele besebenzisa imbobho ukuvikela izimpi kulokuthi kube yibo abenza ukuthi kube lezimpi.
Ye, kholokho kuphela vele yisisusa sendaba ukuthi ubuqhutshele umuntu ukuthi wabusa-ke la. Umbuzo ubaba kangaka yini kumbe vele lapha yibuhwabani?
Ya, yikhanya i-Africa vele silo problem enkulu. Because kukhanya ngani abantu abazwisisi ukuthi inkosi yinkosi ngabantu.
Mnumzana Thabanginari, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. Lapho-ke limuzwe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yempahla isiqonge ngesilinganiso sokwedlula esilijumi ekhulwini 11.6% ngenyanga edluleyo. Umuntu oyedwa usekhangelelwa ukuphila ngenkulungwane ezingamashumi amabili lengxenye zamadola eZimbabwe, $25,170 eZimbabwe ngenyanga. Isuka ku-$22,561 Zimbabwean dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amabhizimusi amaningi asethengisa impahla ngedola leMelika kumbe esebenzise intengo yesilinganiso somkambo owensitha. Intengo yokuthenga idola leMelika ebhanga elikhulu eleReserve Bank yeviki ephelileyo ibifakwe ngaphezu kwamadola eZimbabwe ayinkulungwane i-1033 zim dollars. Emkambo wensitha idola leMelika belithengwa yinkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i-2000 zim dollars. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, ukhala ngobunzima obubhekane lozulu ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Abantu bahlangene lobunzima obukhulu, ukukhwela kwentengo kwenza ukuthi behluleke ukuphila impilo akade beyiphila. Indlela sebesenza ngayo akade besidla kabili ngelanga, sebesidla kanye. akusadliwa kwabaya esikolo, akusadliwa kwabasala ngekhaya. Impilo yakhona inzima kakhulu. O-school fees lakho konke kuyahlupha abantu sebesehlula ngo-rent. Kunzima elizweni leZimbabwe ukuphila.
Unkosikazi Melissa Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo osebenzela uhulumende, uthi okudanisayo ukuthi iholo abalitholayo aleneli indleko ababhekane lazo empilweni.
Ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kunzima kubuhlungu kithi esithola iRTGS ngoba irate esetshenziswayo ayaziwa umuntu. Umuntu lo muntu ule rate yakhe. Nxa uthenga nge-US kungcono kakhulu ngoba iprice ayitshintshi. Silokhe silwisa ukuthi sithole i-US kube ngcono ukuphila kwethu ngoba ibond alisayenzi lutho, alisasebenzi vele, akusela umuntu olifunayo.
Umnumzana Njabulo Ndebele, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi intengo zabo zilawulwa ngumkambo omnyama. Ngaphandle kwalokho amabhizimusi angavala.
Okwenzakalayo ukuthi thina imali esidingayo yokuthi siwode sidinga phandle, kungakho-ke intengo zethu kufanele zilandelane le mkambo lapho esithenga khona imali, ngoba imkambo kahulumende akutholakali imali ngaze ibe ile rate ephansi. Okutsho ukuthi kufanele ukuthi intengo zethu zihambelane lalapha thina esithola khona imali yethu. Yikho kungasisiza ukuthi siqhubeke sisebhizinisini. Singayekela ukwenza njalo, amabhizinisi ayavalwa, abantu labo bayaswela ukuthi bethole impahla.
Umnumzana Joseph Nkomazana, oyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi iningi leZimbabwe kalisebenzi, okutsho ukuthi nxa intengo zikhuphuka, inani labayanga liyalikhuphuka ngokufanayo.
Abantu abaningi kabasebenzi not employed. Nxa ama-civil servants enikwa izimali, it's not everyone othola imali. So lokhu kuzabangela ukuthi khona abantu balambe ezindlini, kuzabangela ukuthi khona i-poverty ikhwele. Khakukhangele ukuthi khona nxa ama-prices ekhwela kumele kwenziwe njani. Sireza ama-civil servants okhwezwa yiwo asiyenze izinto zakhwela, kuzaba nzima ebantwini.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sikhuphuke phose ngokubili ekhulwini, i-2.3%, okutsho ukuthi impahla ezikhangelwayo nxa kuhlolisiswa ukukhuphuka kwentengo ziqanise ngesilinganiso esingaba ngokubili ekhulwini, i-2.4%. Ekhuluma embukisweni wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uSikhwica Mfundo Mthuli Ncube uthe nxa intengo yokuthenga idola leMelika ingaqhubeka iqansa emkambo omnyama, uhulumende uza kwengeza umthelo wokuboleka i-interest rate uyefika kumakhulu amabili ekhulwini, i-200%. Ngomnyaka odluleyo i-interest rate le ike yafika kumakhulu amabili, i-200%, ngokuya kwesikhathi yehliswa yafika kukhulu lengxenye, i-150%. Khathesi i-interest rate ikukhulu lamatshumi amane, i-140%. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe lithi liyahawula okwamagama kubangelwa imumo ongamanga kuhle womnotho welizwe. Okudanisayo bathi sebelahlekelwa lithemba lokuthi lo mumo ungalungiseka esikhathini esifitshane esilandelayo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Abasakhulayo abaningi bathi bezwa seziyinganekwane ukuthi eleZimbabwe lake labamnandi uLuju Sibili, ngoba bona sebekhulela ebuyangeni obukhulu. Loba bekhona ontanga abalutshwana abathi kuyaphileka kwelakithi, iningi lithi impilo yanamuhla efana laleyo abazalelwe kiyo yikukhama ilitshe ukuthi liphume amanzi. Osakhulayo njalo engumlimi eChegutu uRumi Matonga uthi umi manzonzo umumo elizweni.
The building that we are seeing now yizinto ezayenzwa ngabantu abadala kudala, nothi thina. Thina abancane vele kunzima. A youth that is actually doing well, umuntu wagcina form 4 wahlwaqalisa ukusebenza. Vele kunzima, akuchiphanga phandle la.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Eric Gono, enye inkokheli zabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change.
Iningi labasakhulayo phose bonke abakazi be-Kholisi Zimbabwe. Lanxa belawo amandla abasakhulayo ayikho imisebenzi. Kona kokuncane abakwenzayo, imali yakhona ayithengi lutho. Abanama-properties, asilazindlu, asilazimoto, asilani njengabasakhulayo bamanye amazwe. Amandla okutshintsha lokhu kuhlupheka asezandleni zethu.
Ingcweti ecubungule zombusazwe njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, yena ukhuluma phezu kobunzima bempilo obubhekane labatsha.
Into esinyanzelayo ukuthi abantu abatsha sebephelelwe lithemba. Abaningi batholakala bekuma drugs, abanye basesikorobozeni babulalana, abanye bachapha besiya phandle kwelizwe besiya jontshe. Konke lokhu bakwenziswa yikuthi elizweni labo akulathemba, abalamsebenzi abayitholayo elizweni layo. Yikho sebezama ukuphila ngazo zonke lezi ndlela zokuganga. Abanye yibo abatshontshe inkomo, sibabona ama-social media betshaywa betshontshe izinkomo.
Kodwa isikhulumeli sabatsha kuZANU PF esabelweni seBulawayo, umnumzana Addington Mpofu, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bakuleli abakayiboni impilo yelolujulobisi elizweni labo.
Namuhla, if you go to the Ministry of Mines, uyebuza ukuthi ama new miners, you find out that it's young people. If you go to cross-border trading, you find that it's young people who are occupying that space. If you go to transport and logistics, it's young people who are now occupying that space. We were at ZITF and, you know, sibhoda laphana sibona amaskins ubuzaziqhenya because they are shaking the industry. So ngamafitshane, young people are enjoying the fruits of the country.
Omele amalungelo abasakhulayo njalo yinkokheli enhlanganiso yabantwana bamaqhawe elizwe, Children of National Heroes, yena engumntwana kamoyi uGeneral Sifa Sicele, uBelinda Cele, uthi ontanga kumele bezimisele ukuphakamisa elizwe labo.
Nxa abazali belokungani balokuphambanisa ukuthi ontanga ukuthi siwuqondise, sibe lokudlelwana labo. Umkhono mbingelo usufuna thina esafundayo ema-university, ema-high school, umbeni ema-college. Uthe usufundile ntanga weZimbabwe, wawususenzani? Asibambe imisebenzi yezandla, siphakamise isizwe.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, uthi sikhuluma nje umnotho welizwe uyathuthuka njalo imisebenzi layo isisanda edalwayo.
It is those who heed the president's call.
Abasakhulayo abalalela umongameli yibo abazathuthuka ngoba bazathola amathuba amaningi alungiswa ngohulumende. Ingcweti ecubungula ezombusazwe njalo isebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthela kusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ama youth njoba sokuthwa bazangena ku parliament. Ama youth azangena ku parliament wonke lawa abavela kuzandla kuzaphu la ku FCC. Kumele ukuthi bebe kwathi e parliament balande ukuyasebenza ukuvuselela i political consciousness yama youth ukwenzela ukuthi bebe lethemba. Ngoba ithemba leyakhiwe ngqondweni zabantu bengakaqalisi ukulisebenzela.
Ezinye ingcwethi ezigcumula indaba zabatsha zithi uhulumende usekhulise intsha engakwazi lokuthi iya ngapi, ivela ngapi. Ngoba kayila misebenzi, kayila mali, njalo kayila themba. Izikhathi eziningi babonakala becela yonke into, igwayi, iphepha, lomlilo konke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Go live talk lamhlanje, The Connection. Sikhangele okubhekane labasakhulayo emsebenzini wokwethulwa kwezindaba lolwazi ngaphambilini kokunanzwa kwelanga ele World Press Freedom Day kusasa. Isikhathi sethu asavumi baya kwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa singeke hlukane. Wothe skangile ezinye zezindaba ebezikhokhela ngaphambilini kokunanzwa kwe World Press Freedom Day kusasa. Ingcwethi zokwethula kwentatheli izindaba kwezindaba zithi eZimbabwe kusese kunenge okumele kwenziwe ukuze intatheli izindaba zisebenze sikhululekile. Inkampani ehluza izithelo zeganga ezigoqela umtshwankela, umnyi, umviyo lezinye ukupheka ngazo amanamnede ithi isicubungula ukuthatha inyathelo elifanayo ngokupheka utshwala bewayini isebenzisa lezi zithelo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan sokusobala ukubana abalwisanayo bayehluleka kulandela isinqumo sangesonto esokuthi beme kancane ukuhlaselana kusalungiswa indlela yokukhumisana umlotha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.